indaba yamanje singakuthi izakhamiza kobulawo singathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga bhose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwa abuye ngapha kobulawayo ama-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ke basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi yayikhuthiwe kuzabe soku-right. Abantu bebenanto engxenye soku-right, but khathesi sikhuluma kanje, khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esikhe, but kungananze i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu akule ndawo fanele ngazi la manzi asisela amanzi ngagandla njengabomganini. Abanye they talk about olobhengula, abanye entumbane, indawo eziningi ngasela amanzi ngoba silokhu sathola ama-updates akhona. So-ke abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaci ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emajamu, akucaci. Uhlupho yikuthi izesa, akucaci. Uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekhansilini, akucaci. Emizisibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor asaphumegceni icaci ukuthi uhlupho olunga. Lakhona ukuthi i-timetable yabayikhubayo abayilandeli. So abantu abasebesehlile kuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane we-cholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunye okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma nge-cholera, ibikela abantu ukuthi baziphathe njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nxa belama-fruits abageze, bageze maku-running water. But i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu kungathi kuyabahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqedakaliyo. And kuza kuba nzima kathesi futhi lokuthi i-council ikhontrole abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxenye esingakuthi yikuthi i-council ayibeke abantu egcekeni, ithuthi kanti uhlupho olungabo abantu babekwazi ukwenzela into leyo ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kuncediswane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuze abantu babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilolunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi apho kuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba baba bengela manzi ezigubhini. Abantu sebezathizwa baye kuma-bowls and ama-bowls njengoba besithe ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ebonga ukuhanjelwa ngamanzi kumjuma ingagcina abanye benathi amazanalana sesesihlaselwa yizifo eziningi ezijiyeneyo.